Kukhuluma ngemva kokwethulwa kwakhe, uMnumzana Khumalo uthe uzimisele ukusebenzelana ndawonye lohulumende labantu bonke enkabazwe leMandebeleni. UKhumalo uthe njalo uzazama ukulungisisa izikhalazo zabantu besiNdebeleni bona athi baphila nzima eZimbabwe. Wengeze wathi sesifikile isikhathi sokuvuselela ulimi lwesiNdebele kanye lamasiko esintu khona athi kuya kutshabalala.
Kusadilike esithi ngamaNdebele bayingxenye yamaNguni jikelele. Njalo kanengi kulabo bonke abantu ku-Afrika ziyingxenye yalaba bantu thina maNdebele abangamhlangano.
Ukwetheswa kukazwide kaLanga Khumalo inkatha yobukhosi besizwe sikaMthwakazi kuza ngesikhathi kulokulwisana endlini yakoKhumalo kubangwa ubukhosi lobu. Yena uba yinkosi yemaNdebeleni yesithathu, nanku amanye amacele abanga umbuso ekhethe uMnumzana Raphael Khumalo loMnumzana Bulelani Khumalo. Elandisa ngembali yobukhosi bamaNdebele, umlobi olodumo uMnumzana Jonathan Maphenduka laye obesemkhosini wanamuhla uthe uMnumzana Zwide kaLanga Khumalo nguye inkosi yakoMthwakazi eQotho ngoba uvela endlini kaNyamande.
Umbuso usendlini kaNyamande, awukho endlini kaNdlovu.
UMnumzana Morris Dongizwe Khumalo osuka eMzilikazi Cultural Association eSouth Africa yena ukhuthaze uMthwakazi ukuthi evuselele amasiko akhe ngoba isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Asisekeleni ngokugcwele leso eqaliwe ukuze sibe yisizwe esizohlonipheka ngoba i-Afrika yonke nje isizwe sesiswele
Abanye bathi lanxa kuqakathekile ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bamaNdebele, ukulwisana kwabokoKhumalo osekudale ukuthi kube lenkosi ezintathu yinto elihlazo edanisayo njalo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.